sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi selifika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zivangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Asemfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi lithethe phezulu zana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic, kwande kube ngathi sokulanda congestion, kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukhathala fatigue iyabisi zithathela konke, futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo unatha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni ma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
Pambilini wali ngoko uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi. Ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphuma njani kuyo.
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha nenkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuselele ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu saslower down yimi engangishayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami yokucina kuba mvulela ke ngile truck esasihlangana nayo wantungubala ke maybe almost 10 15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi ba reste bezame nokuthi imotors be ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mape zodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimene esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela ama vesene ukuchintshana nokuchayela and laba abaku commercial services abangabo abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odrive ba rest enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabe ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokitshini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane. Bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza. So kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile. Ngiqeda ukuthenga la amabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma. Uthi ngiyakufanisa, ngithi ngifanisa lobani? Athi lo Mqondisi Moyo ulida wemthwakazi. Ngithi hayi ikufanana kwabantu. From there athi hayi nguwe. Abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami.
Okukwenza ucabangele ukubana ngama agency kahulumende kumbe sithi ama state agency kuyini?
Kwakhanya ukuthi igroup yabo ye state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotsi ufuna ukungicila. Khonapho wahle wafonela i-backup iNjube police station, ngilalele le Intumbane police station, watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engadlala ngazo, ngabuya ngabuyela egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi, kanti vele umele ngenye indlela, wangilanda ke wazongithola lapho. Waqala ukukhuluma lami, waproducer ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimemba yePeace Police Internal Security and Intelligence, wathi usebenzela eNtumbane police station.
Wakuyitshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukubophelana?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani, wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye, kwasokusiba mnyama, ngarola egangeni lami ngendlela zami nje, angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho-ke ubeqeda ukutshela laba abasuke eNjube ukuthi gijimani ngoluveve road, ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke ngaphumela khona kusiyafika emarobhotini emakhandeni. Hayi, mina ngala ngiqinisele, ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala ke sememezo sithi yena yena, ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami, ebiza i-backup ungishute isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hayi umuntu lowo isithombe, impahla ayigqokileyo isonaleso isithombe engilithumele sona. So ke kutho ukuthi ke bese ngumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisiza njani wena Moyo ngemva kwempi engaka? Njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona abantu bebengabantu abangama-agents kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile, langaphandle kokuthi inyawo zami lakathi esizikho zisavuvukile, ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo, ngaba lama small bruises ezandleni zombili. Kodwa hayi, ngiphephile, ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo uhulumende weZimbabwe, ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi, thina kasidli litho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile bangababulali, sebengakubamba bakuphoyizene, sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi ukuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla, izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebone ukuthi siyancindezelwa, kubeke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacishi.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa lo Gainer Gumede Said weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa uhlangothi lwamapholisa ngalolu daba, kodwa kaphendulanga umakhale khukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ukuthi lapho besehla indizamtshineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 21 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngikonekta kuyiframa China eZimbabwe eHarare International Airport ethiwa yiRobert Mugabe International Airport ngifike ngo 1 a.m. buso ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihla ndalo ukuthi ngithatha isikhwama angime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi hano asela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona so basebe sithi sibhalise to i-desk yama complaints. I did that and they were fill form la khona basebe sithi ngicheck emini ngo 3 ngase ngicheka basebe sithi hano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendiza mchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngiyela sikhwama airport eZimbabwe ngibone kugcwele izikhwama ngibona ngani izikhwama lezi ngezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe lawo bahlanganela lokho engihlangane lakho eAddis Ababa eEthiopia ngibona ngani into leyi angazi ukuthi ingabe ingaphi but ngibona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi ngobancane ngabala I think bengaba yi 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Hello ke kumnumzana Ephraim Sibanda ongomunye wabalahlekelwe impahla endizamthineni ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane. Ngalokhu abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas, le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa ke hayi, sineme angeneme kahle kahle ukuthi iZanu PF iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJobu Sikhali ezidlalela iKhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho lwembophelo ovala. Sizame ubuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kusho ukuthi wonke ngaba sebona ukuthi afila ngaphansi kwe-government enjani eZanu PF ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngaliphelelwa nguma iphilisa iZanu. Umuntu engafa noma kunini ma engabe philisa iZanu ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi. Abantu bakithi awuke betholi labo uxolo lokuphumutheni bevota ngokuningi iZanu PF ihluleke ukuba riga ihluleke nje ukubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathizana uPFE lokulaloko okuhle. Nyabeza bayikhulumela nje uma lathi inkomo kodwa kusala bonke abantu abasupportizana umbe abakhulumela izano ambona ukuthi uThixo bamazi noma bamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bakwazi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengezano kwisinengi siphambi kwaThixo. So abantu bezano bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphambi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizana uPF bethi balikhulula ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje sengathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlala inyuye kahle umnyaka ozayo bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuke njani Studio 7? Hayi siyabonga. Mina ngikhuluma ngumtshiso mona. Ngicela usizo kini contact number. Ngingizwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi. Angisakwazi ukwenza ngokusendisimanda ngumbe ngolomunye uthambani umfundisi ojalo ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla, izilimo ukuthi sitshintshe umumbu. Angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayi inamba yakhe lowo muntu ukuthi ngikontaktane naye. Angilayele kuhle ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezitshwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ebuhlanyeleni isihlahla. Ya, yeah. I 2 hectares ngingayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isekhiwa sibe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisibanda ngombe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngamasandes. Kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information lengiyakwazi kulayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisa. Yeah, ukuthi ngasuka ngaba out of mina singena ngisakwazi ukuthi kuhamba njani ngakusha. Ngicela lingincede zinenza sintumeza le numbers kamfundisi ngoba olima izihlahla ezileza isithi siphume emunjini ngizabe ngiphindaphinda. Please ngicela lingincede lingineke numbers akhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngilemama umumbu akuphumeleli kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe, mina ngikhuluma ikobulawayo. Into enzisa ukuthi ngikuphela abantu ababotshwayo ababotshwa nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke kodwa abanye abantu lokho bebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo kutsho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nabanye abantu belokho besiba semajele belokho besihlupheka thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu basihlupheka kangaka. Asazike asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka bantu bakithi. Thine sihlala sisebuzimeni amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzimo ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe unkomo. Unkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele banika bona laba ababonele eduze ngoba unkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni obubona lakhatshana. Unkomo wayengabonela eduze wayebonela khatshana babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle siyalibonga ngomsebenzi omhle kangaka lisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakhethathi ihlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo letha zinjalo ukuze sasithe emhlabeni wethu sithe zinjalo. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba unkomo umuntu esindebeni nomalaki shua ukuthi kade badlisa swani laba bantu uyezwe comment into engekho yena uhlala khona legwanda ecomment ongaziyo ungananzelela kathi esikufollow sirodi kule bhasi khona esuba ngewange eka extra sithe uyile ophasi ngenxa amagodi kule gonyethela litshweliswa mindela ngenxa amagodi kathi esimdlana ukhanu green wosuwile sentoni ngenxa amagodi. So ukuthi ecomment esithe naye le mgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili uhulumende lo silayo uyalungiswa siyalungisa kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka shwale into embi ayibukayo malaka engiyake nanzelele ngujoseph chuma labantu kuzokubelief gawuli ayi kathesi lo malaki inkomo mbela mthatha ngaphi laye amathwethi abanye abantu shuwa mna nyama ngaluthi kathi kuyabe kuyini okubangenileyo kuyabe kubangenile shuwa kutsho ukuthi ukuhlupheka kwesizwe sakibo kakubahluphi lanxa igugurawu ndi aqeda abantu babone ngani into enhle ukuthi lenqa ingaphinda futhi yabi right hayi akakusadingi ukuthi kwenze ulutho ngoba kwenzakala vele kodwa abantu bengakubuki bezinto enhle lenqa bekubona phela basithulele kuphela kwenzakala kwenakala kwedlula nkosi yami asazi kodwa umlimi phela ongakhangela iceleli lodwa umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngiyalibingelela lonke masakaza abahle bakastudio 7 ngiyalibingelela lonke ngiyalibingelela nomthokazi wonke kumagombane omalomhlaba ngisithi sisiqaphelene njengabantu bakomthokazi insuku zokuphela komnyaka ofanele sizinazele izingozi ezimpilweni zethu esidrayiva khona ezimoto esihamba khona ngezimota nalapho esihamba khona esijabula khona singajabula size sikhohlwe ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kuyingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhuthaza khona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lowo sonke singabaphilileyo enkosini uJesu nami ngiyabonga amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale leSenate eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni seThe House luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini. Lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe leMelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlofozwa inyosi zizihlalele zodwa khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile si-recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangela. So ngombono wami ngibona ngani yena wesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazamvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile kathesi usumtshaya ngenhlanekela. Ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiyejele ngendaba kaJanuwari 6. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaphatisipethayo ababekhona ungena eCapital abanesebesemajele. Yena khathesi sekemlinkile ukuthi unguye wa-influensa laba bantu. So ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu.
Yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho?
Ngombono wami abasekeli lokhu elabo kodwa abaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term. Ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ungabheka i-runoff yesenate eke yabakhona eGeorgia. Yananzelela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belwisane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawufuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi ebe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe leningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibona nokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi ebe yi-candidate kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate for ama-Republican behlangana ngalo Biden ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi second term. Yebo, kungabe kukhona kuyakusazakala ngesikhathi leso kumbe ekhona ngiyabe ngahambi kuhle kumbe okunye ongahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo ke ngumnumzana uBusani Ntini olandela izombusazo weMelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.